Lami ngibonge uthandono kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku 23 Nkwenkwezi.
Eindebele.
Uxolo balaleli imthina yethu bingahambi kahle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 23 Nkwenkwezi 2023 nguChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela impiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela mhlazi ku 1 Nhlangula ngenxa yabo kuza abakulelwe lizwe okungekho emthethweni.
Lapho kubuyele emuva besikhangela indlela okuguquzelwe ngayo ukuthi abantu babuye kulowo mhlangano, kuyagezela ukuthi uhulumende kakhanye bangisa abantu bonke bebekhona.
Ugatsha olubona ngezemfundo luthi luza kuqalisa lamuhla ukuhlolisisa uhlelo lwezemfundo olwekhala lona olusolwa ngabaningi abathi abampofu bazehluleka ukuthola izifundo.
We will be demanding ukuthi uCyril Ramaphosa comes out and answer us in regards to indaba yokuthi ama foreigners la agcwele la eSouth Africa uzoyenzani ngawo, ngoba sesimthumele ama memorandum sabo abamaningi.
Uhulumende wethesa osomabhizimusi icala lokukhweza intengo yokudla njengendlela yokumususa esihlalweni ngokhetho oluzayo.
Ngokubona kwami into ekhona yokuthi silama Zimbabwe dollars amaningi kakhulu asemkambeni laphana, njalo kulabantu abazama ukuthenga ama-US dollars.
Kuqhamuka impi yomvukela kwele Russia. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela impiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela mhlazi ku 1 Nhlangula ngenxa yabo kuza abakulelo lizwe okungekho emthethweni. Inhlanganiso ezimbalwa zibikwa kuyizo eziqoqe ukutshengisela lokhu okuphiwe igama lokuthi National Shutdown, okuze kwenzakala ePretoria lapho okukhangelelwe ukufola khona abantu besiyafikisa izikhalazo zabo kumongameli Cyril Ramaphosa. Okuningi asikuzweni kunthathela izindaba yethu uThuso Khumalo esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Kulo umbiko obhodabhodayo emphakathini owethulwe Operation Dudula labanye bathi sebekhathele ngabantu bokuza abahlala kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Bathi bazatshengisela emigwaqweni kunsukwana ezilandelayo besithi ele South Africa kumele lilalele abakufisayo. Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane eZim Imbokodo unkosazana Beatrice Matutu uthi okwethusayo yikuthi sebekubone kaningi ukutshengisela ofana lalokhu sekugcina sekuchaphakela ebantwini bonke ababuya kwamanye amazwe lalabo abaselizweni ngokusemthethweni.
Sicayisa ukuthi abantu bangasithathi kancane lesi sixwayiso. Siyazi ukuthi abantu bazathi hayi vele sihleli sixwayiswa njalo nje kuhlele ukuthiwa kasiphume sihambe, njalo nje kuthiwa kasiphume sihambe. Sithi abomama bengasithathi kancane lesi sixwayiso. Ababona ukuthi ngalelo langa umuntu uvikelekile lezingane, kungathi umuntu angaxwaya kakhulu izindawo ezingathi zilabantu abanesihlekanyana abayisiqhuku, umuntu ahambe ngokuqaphela lobe siye emsebenzini, abantu behambe beqaphele ekolo njengolwabo.
Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Bonga Mkhwananzi laye uthi bakhathazekile ngalesi sixwayiso.
Xa kuyukuthi bakubona kuyukuthi kunabantu abanganawo amaphepha abangene elizweni laseSouth Africa ngokungekho semthethweni, zikhona ingatsha zomthetho ezimelana nalokho. Kumele izikhalazo zabo baziqondise kulezo ngatsha zibe yizo ezikhangelana nalolu daba. Lokhu okuqondana nabantu ngqo bethi bona yibo abazakwenza bathi bavala nelizwe akuncedi muntu.
Inhlanganiso ezithi zizatshengisela phandle kwamaofisi kamongameli Cyril Ramaphosa zigoqela Operation Dudula, sisonke People's Forum, la mabanda ezombusazwe asanda kubunjwa. Bathi ele South Africa seligcwele ngakho kalisela ndawo yokugcina abantu abaselizweni ngokungekho emthethweni. Ubona ukuqoqo kwalokhu kutshengisela njalo ebona ukuhanjiswa kwenhlelo zenhlanganiso yesisonke People's Forum, umnumzana Freeman Bengu uthi kusukela mhla ka 1 Nhlangula bazalubhekisa emofisini kaRamaphosa eUnion Buildings befuna into yonke imekhwimilili elizweni kukhulunywe ngokuthi kwenziwane ngabantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni.
More than 35 organizations zase South Africa, from grassroots, NPO, NGOs, political parties, we will be demanding ukuthi uCyril Ramaphosa comes out and answer us in regards to indaba yokuthi ama foreigners la agcwele la eSouth Africa uzoyenzani ngawo, ngoba sesimthumele ama memorandums abo abamaningi. Sizobe sihlezi lapho, asisuki asiyindawo till uCyril Ramaphosa aphuma aze azosi-address, azositshela ukuthi uzoyenza njani indaba yama foreigners agcwele la eSouth Africa.
Ubengu uthi ababuyele emuva ngokuthi wonke oselizweni ngongekho emthethweni akaphume aphele.
Sasish kute wonga ama foreigners isiti. Ama foreigners are illegal in South Africa, from Zimbabwe, from Nigeria, from Pakistani, from China, from India, from Europe, from America. Sifunu kutu wonga ahambe. Oma daba nga ikono mtetu eni kutu babela South Africa, sifunu kutu apapume bapaele la South Africa.
Sashule ile ukuluma le skulume le sigara maposa ube nga penduli umakale kukwini. Lobanyo kulumende ube nga kapauli ngalo mlaezo. Nyesika tinshangani iswe Operation Dudula ihamba ikhotsha abantu bokuza emsebenzini lesibhedlela, umongameli Ramaphosa wathi akukho emthethweni lokhu, kodwa kufanele kubikelwe amapholisa kube yiwo athatha inyathelo nxa kukhona elizweni owephule umthetho. Lesi sixwayiso siza ngesikhathi izalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili ezilamapemiti eZimbabwe exemption permits sezitshelwe ukuthi ziphume ziphele elizweni nxa zingaphumelelanga ukuthola olunye uhlobo lwamaphemithi. Kusenjalo izalwane zeZimbabwe ikakhulu ezihlala elokishini leHammarskraal duze lePretoria zithi zikhathazekile ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wekholera osubulele abantu abedlula ichumi kuleyo ndawo. Bathi balokhu esabela ukuthi lumkhuhlane wangena edolobheni lePretoria ucine ususabalele ilizwe lonke. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, inguthuso Kumalo.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo luthi luzaqalisa lamuhla ukuhlolisisa uhlelo lwezemfundo oluthiwa Competence Based Education for Social Economic Development, olugoqela olwe Continuous Assessment and Learning Activities, ikhala lona olusolwa ngabaningi abathi abampofu bazehluleka ukuthola izifundo ngoba bengafinyeleli amagagasi kumbe ubulembu bokusebenzisa imitshina edingakala kulo. Isikhulumeli se-Progressive Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuye Moyo, uthi sebemukele imibuzo yama-questionnaire okuqhuba lolu hlelo, kodwa okudanisayo yindlela eqoqwe ngayo limbuzo, okungabangela ukuthi imbono yabantu ingavezeki kuhle.
Uhlelo solusenziwa selingelokukuhlaziya i-competence-based curriculum le eqale ngo-2015. Kwakuvele kukhulunywe ukuthi ngemva kweminyaka eyi-7 kuzahlaziywa kubona ukuthi kuyini okuhamba kahle, kuyini okudingakala ukuthi kwenziwe. Esingakuphakazelile thina njenge-approve embonakala abadala bami bakhonene ngakho indlela uhlelo olufuna ukukhutshwa ngalo. Imibuzo ebuzwayo ivele baimpendulo zababazifunayo. Le mibuzo yabo iyihlekiwe ngendlela yokuthi abantu bemele bangenise okunye okungaphansi, ikakhulule ngendawo yena le ekhala abadala abakhuluma ngayo. Nesithiwa bathi ama-closed questions, akuna ndlela yokuthi umbuzo lamafuthi uhambelane lesimo kumbe lokufuna ukuzwisisa ngabantu. Iyakhangela indaba leyo, ngitho indaba ye-continuous assessment learning activities eyiye indaba esekudini emalani hayi akuna mbuzo oyidingayo.
Ungasinika umzekeliso ukuthi elingabe liyakusola njengenhlanganiso okuyini?
Thina njengenhlanganiso besikhangele ukuthi imbuzo ingaveli test, imbuzo ivele ikakhulu ebantwini abahlangana layo i-computer based curriculum okungawakali ekulungiseni i-questioning yokuthi kasana ngalokuthi kubona thina bengakabalisi labanye abaphathelane kwezemfundo hhayi ikhondane ngabonabo laba abafuna ukuthi uhlelo labo uhlelo lo singalikhangela yalekani lokho abantu bevelele ukuthinga ngale ndlela elalethwa ngayo ngoba sikhangelele ukuthi inhana i-competent based curriculum leyo ibuya kusetshenziswe inziramakanga ama-inziramakanga commission report recommendation ezichazayo ukuthi akumelanga kubuye kuphela kuyikuthi aba-olufi solunyekayo kodwa kumele kubuye lamanye ama-resources anjenge-funding uhulumende inziramakanga commission report iyatho ukuthi uhulumende kaqale ikhona okuthiwa i-education equalization fund lapha azakhangela khona ama-resources esilawo elizweni bese kuthiwa akuphume imali engaka ezayazama ukuyenza isikole ukuthi singayo ukwenzela ukuthi i-competent based curriculum lenxa yenzakala ingazi ekadaleni njengalokho esikubonayo kumani pho isikhwama leso nxa abantu sikhuluma ngaso kuthiwa ilizwe kalina-resources kodwa kese sikhangela thina ukuthi ngendlela okuavuza ngayo kuze kuyevumbuleka sokunabanye ukuthiwa ngama-gold nasiya kuvumbule ku-president owadlulayo umgabo owakhuluma ngokuthi sokuqasha i-15 billion kwase kuyisikhathi se-competent based curriculum khonaa ukuthi izimali zonezanazazizanekhe ukuthi ibuyi-competent based curriculum ingayami ekhulu ebadaleni.
Kubizwe abantu bonke okumele bebe khona ama-stakeholders njalo ukuphatheka kwawo ngasiza yini?
Na bekubuyele emuva besikhangela indlela okugqugquzelwe ngayo ukuthi abantu babuye kulowo mhlangano kuyakuvezela ukuthi uhulumende kakhangelani ukuthi abantu bonke bebe khona ngoba nga yinto yabefuna ukuthi abantu bonke bebe khona njengamdlala iqala ngo-2014 i-consultation lapho 2014 uhulumende wayihlelile kwakulama-flyers kwakulama-poster imbiko emarediyweni yayiphuma njalo nje imbiko kuma-TV yayiphuma njalo nje kodwa kakhethu ngumlando wababali ukuthi benze ama-flyer benze ama-post yeke yibo abayenza futhi kwezinye emezelo esithi ngenye indlela mhlampe sikuvuka uhulumende lapho funa ukuthi bonaba abalutshwana abazabe bebe khona beyenze into okuthiwa i-rubber stamping kuhlelo lakhe vele selilungiseliqedile kuthiwa abantu abayigcwalisa ijise kumbeintando yalowo ongumnikazi wohlelo antinye indebele kutwayenya ele udaba isinati abantu bengavele bafike abayenzileyo khona okudaba impumelo.
Hello ke ngumnumzana Themba kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi APTUZ obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Ekuqhubekeni kokukhwela ngesicubu kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo, uhulumende usethesa osomabhizimusi icala lokukhweza intengo mahlayana njengendlela yokumsusa esihlalweni ngokhetho oluzayo. Iziphathamandla zikahulumende ezibalisa isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa, umnumzana George Jaramba, bathi ukukhwezwa kwentengo lokhu kwenziwa ngabomu ukuze kusolwe uhulumende langesikhathi sikamnumzana Robert Mugabe esangumongameli lakho kwakuthiwo njalo. Sixoxe lengcwethi ecubungela izomnotho omnumzana Masimba Kutshera ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngokubona kwami into ekhona yokuthi silama Zimbabwe dollars amaningi kakhulu asemkambeni laphana njalo kulabantu abazama ukuthenga ama-US dollars. So kubangela ukuthi kube le gap elikhulu kakhulu phakathi kwe-official rate ele-Reserve Bank kumbe esingathi i-auction rate siqhathanisa le-black market. So abantu abaningi sebebalekela i-Zimbabwean dollar ukuthi abalathemba u-Zimbabwean dollar sebefuna ukuthi bathenge i-US dollar ukuze bagcine i-value emalini yabo.
Uhulumende uthi yena okungaba kubangela ukuthi umumo ube munje ukuthi bakhona
abafuna ukuthi bawuwise umnotho ngabomo phambilini kokhetho. Uyavumelana lakho yini lokho?
Ngiyathi mina ngaba khona sibili abantu abenza abakwenzayo. Kodwa uhulumende kumele asinike phela i-evidence ukuze asitshengise ukuthi bakhona sibili abayenza into enjengaleyo. Ngokubona kwami ukuthi abantu kasilathemba kuzimdola abasilathemba khathesi kumbe ngingathi akabalathemba kuma-gold coins. So into ezinjengalezo zibanga ukuthi idola leZimbabwe liqhubeka lisehla ngesiqubo esikhulu kakhulu. Nxa bakhona sibili abantu abafuna ukuthi bawisele i-economy yethu phansi, kumele sibabone uhulumende asithengise sibili ukuthi yikho osekwenzakalayo khathesi. Njalo okunye okumele sikubone ukuthi kumele kube nezijeziso. Nxa bekhona sibili kumele bajeziswe ukuze into ezinjengalezo zingaqhubeki zisenzakala.
Ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ngohulumende ukuze kuvuselelwe umnotho?
Ngiyathi mina ngaba khona sibili abantu abenza abakwenzayo. Kodwa uhulumende kumele asinike phela i-evidence ukuze asitshengise ukuthi bakhona sibili abayenza into enjengaleyo. Ngokubona kwami ukuthi abantu kasilathemba kuzimdola abasilathemba khathesi kumbe ngingathi akabalathemba kuma-gold coins. So into ezinjengalezo zibanga ukuthi idola leZimbabwe liqhubeka lisehla ngesiqubo esikhulu kakhulu. Nxa bakhona sibili abantu abafuna ukuthi bawisele i-economy yethu phansi, kumele sibabone uhulumende asithengise sibili ukuthi yikho osekwenzakalayo khathesi. Njalo okunye okumele sikubone ukuthi kumele kube nezijeziso. Nxa bekhona sibili kumele bajeziswe ukuze into ezinjengalezo zingaqhubeki zisenzakala.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezomnotho. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umsakazo we-SABC uze wethula umfanekiso we-documentary embali kamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC, owawuvinjiwe nguhulumende ukuthi utshengiswe abantu eZimbabwe. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umatasa kwele Egypt lapho alimhlangano labo somabhizimusi kunye lomongameli walelo lizwe umnumzana Abdel Fattah al-Sisi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Nani Studio 7 liyaphila abasakazi mina engikhulumayo ngeke ngizithi igama ngibe ngicela ukubuza ukuthi khona kwenziwa yini ukuthi izano ngaso sonke isikhathi labo Mnangagwa into abayikhulumayo yonke ingamanga lapha abahamba bekhuluma khona bazama ukuletha ihistory yamanga yonke. Sike samuzwa futhi ngale efela buthi ngale kugcotshwa ubaba induna uMaduna esekhuluma amayamanga futhi Mnangagwa khona ngale, angazi ukuthi abantu bezano baba njani. Okunye futhi engithanda ukubuza bantu bemthwakazi, nanzelelani abantu bezano ngoba abantu bezano sebefuna ukwenza ingathi umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele kuphela. Sebefuna ukwenza ingathi umthwakazi asuye akukhulunywa ngabantu basemathebheleland ngoba umthwakazi ngicabanga ukuthi likhuluma ngabantu basemathebheleland bonke kusukela eBed Bridge kuze kuyofika eDinga kodwa bakhona abanye abantu bezano khona lapho asebatshela abantu ukuthi khona hayi umthwakazi ngabantu abakhulumisa iNdebele kuphela lini elikhulumisa iTonga lingabi ingxenye yomthwakazi ngoba umthwakazi ngabantu abakhulumisa iNdebele lini elikhulumisa iSuthu ngapha endaweni zaseGwanda lingabi ingxenye ngomthwakazi into ngabantu abakhulumisa iNdebele sebeqalile futhi abantu bezano ukudivida abantu ngoba vele izano yasungulelwa ukudivida abantu libananzelele
sanibonani njani hayi thina siyaphila ngibeka njani bonke khona ngapho hayi thina hapha siyaphila hayi bantu bekithi siyazibonga indaba ebesipha zona zimnandi kakhulu indaba ezinhle indaba ezohlunza indaba futhi esizithandayo siyazithanda mpela mpela hayi ngithi kuyamphawule ngendoda lo kuthiwa bathi bomkhandla kuthiwa mkhandla kuthiwa baniukuthi wayelo ovethe uthe Zimbabwe kulungile esokungcono sokungcono yazi umuntu lo kakhulumi kuhle kakhulumi kuhle usivusulaka lathi sinje sasingama ovethe usivusulaka usivusulaka undoda lo ngoba naye ekhuluma esithi Zimbabwe sesabhunu aburongo kwakutheni akulabhunelake labulala umuntu akula kathesi amagugura wonde babulala abantu babulala bababethu bababulala baphetha nya yena kathesi ukhuluma uthe naye kwakungcono ye kathesi ukungcono akasabuza isithupha uzabuza isithupha esinde esuda ukhuluma into zobulilema okay bathi singathuka lokuthi ukhuluma into zobulilema uyasipeza sicaphula uyasicinyula kakhulu lo muntu lo nxa esinde esuthi umgabe emfunze esinde esuthi engabakhulumela lethi idoti kwakukhuluma xadlelo esuthi esuthele endlini yakhe akhona ukuthi kwesuthele phezu yethu saphelwa kwabazali bethu saphela yini kanti siyaphila kathi uzamkhayela usewumkhehlekhehle lo mpopo ngaje kobambo pho kukhuluma ngompopo umpopo engawubambe ifoba umkhehlekhehlo nje kanti siyadlisindisa umnangako hayi ke langakhulumi okuningi ngoba nasuka umsukela umlanda akukhulume lirabithi umuntu lo tanibongele
salibonani salibonani balaleli vestidio 7 okhulumayo nguzikhali Ndebele wesigaba sakwamasendo ePlumtree ngikhuluma ngiseSouth Africa ngithi balandeli iStudio 7 nabalaleli ngoba sele kusazala sizalele ekuhluphekeni singakaze sibe ngabasebenzi abatheni singakaze sidle imali yaselizweni lethu ngoba sakhula kwabanzima sahluleka lokuqeda izikolo safohla elizweni saphila kwamanye amazwe kungekho okubalulekileyo kithi ngendaba yokusebenza sibe sikuholiday nje sithithibele kungalalutho olutheni kuthina kodwa indaba ezibuhlungu esizizwayo is about ukuhlukunyezwa kwezisebenzi ezisekhaya elizweni lethu leZimbabwe sihlukunyezwa ngamaChina abantu ababuya ngaphandle loba belolwazi lomsebenzi lemichina yokusebenza kodwa kuzisa kakhulu ubuhlungu ukuthi utholakale usihlukunyezwa uselizweni lakini abantu abangeke bakuholela imali etheni kodwa bona abazokwazi ukuthi bakhiphe leyo bathathe yona le mali abayisebenzelayo bayokuphilisa imuli zabo ngaphandle bezeneliswe futhi ngokunjalo kodwa okubuhlungu kuthina sithi uhulumende wethu osiphetheyo aye akunanzelele lokhu ukuthi akumelanga sihlukumezwe futhi siselizweni lethu sivele sizihluphekela siyazi ukuthi amakhampani amaningi angenayo elizweni njengoba lilizwe lingalamali bazoziphandela bona thina esikutholayo siyithole emsileni imali engenelisini ngisho lokuwondla imdeni yethu kuyindaba ezibuhlungu kakhulu ukuthi uzwe abantu abaselizweni bekhala ngokuthi sebetshaywa ekubeni kuthiwa ilizwe lathola inkululeko so kusizwisa kakhulu ubuhlungu ukuthi inkululeko yakhona iyakingakuphi lapho njengoba sesiqala futhi ukuhlukumezwa ukungena kwabo bengamaChina sasikuthokozela sithi maybe kuzaba lolunye isizo kathi kuyizinyembezi futhi kuthini ngiyabonga angeke ngibe mningi kakhulu ngoba singakhuluma ilanga lize liyophuma ngokuthi sihlala sikhala inyembezi about ilizwe lethu esilifunayo esilesifiso sokuthi siyephila kulona ngelichiya lapho bathandekayo okhulumayo ngezikhali njalo ozalwa nguVivian Ngwenya lo Ndolilo Ndebele esigabeni sakwamasendo ngiyabonga
ngitshonile emsakazweni mina ngibawa umpofu obuyala enkaya ngilo mbono ngangazi mhlawumbe ngathi ngumbono kumbe ngithi ngumbuzo futhi kungani ngathi siNdebele sibulawa kabuhlungu kanje uthole ukuthi abasakazi bakhuluma amanye amagama ayisiNdebele bawakhuluma ngenye indlela Ola kutinga nanzeleli kwa landeleli kamala kono. Bongo uta ay, lelili koshe me lelali silu kamala kwa suyi ndeleli kukunga makono. Angazi mshambe uti sikangana lezi nye ndimi, sikangana sikunga kwa kukunga ulimulunga zwagadiyo, ulunga kondile rase. Yebo siyazi uti, ngeku sikunga rase, sonke sibe sige nge sperele, unga zangu tope, ulimili mshanganizi. Koto agisi ndebele sulawa kakuloko jula sonke ndimi. Onje ungu tumutati kona, maa kukunga nge yonzo. Uziti ishozo, ay, hii nchozo, loba ati ipipi, eti pimpi, ay, baditi. Asukunume niti ndewele njoba sinjalo. Uma umte ngasazi sindewele. Angazi kumbe mbono wami kumbe mna imeze nkuluma, izi mkeza nga isizu. Koto ake izi ndewele, sifatani kute sukunume njenge sindewele. Njengu isishona laso sukunume njenge sishona. Mawe isitonga sukunume njenge sitonga, uti sukunume njani. Isikaranga sukunume njenge sikaranga, kushoni iki ndimi, uti indimi zonge kushoni iki njoba sinjalo. Abanika sikwazo bengabantu abaphila emhlabeni abalilungile lokuphila emhlabeni njengoba uNkulunkulu wasidala ngokulingana sifana sonke emhlabeni. Angazi mhlawumbe mawe ukuthi kukhona engiyabe ngokukhulume kwaba ngokungalunganga ngisele uxolo ke, kodwa ngombono wami yona lo ukuthi isiNdebele kasikhulunywe amagama amaningi akhulunywa lapha eStudio 7 akhulunywa ngabantu abafunda izindaba zesiNdebele abakhulunywa isiNdebele. Uyathola ukuthi akhona amagama abawasebenzisa ngendlela engaqondanga. Angazi ukuthi mhlawumbe kuyabe kuyikuthi
siyabonga abalaleli bethu. Lawo ke bekungamazwi enu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, sokuqhamuke impi yomvukela kwele Russia, amabutho azithi Freedom of Russia Legion bahluthuna amadolobho amabili awesigaba seBelgorod esingqelelane le-Ukraine ngemva kokulwisana lamasosha lamapholisa ahluliweyo abaleka. Uhulumende wele-Ukraine ulandule imbiko yokuthi nguye okhokhela umvukela lo. Ukuze sizwe okunengi sihlaziye lolu daba lomnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya izombusazwe.
Na kuyikuthi liqiniso lokho kuyabe kusithi ukuthi yes, mina mbona ngathi sebediniwe. Ngoba angithi uyabona ukuthi nxa impilo iqala laphana ye-Ukraine kwakungathi uPutin uzahambisa impilo masinya masinya nje, abantu bathi yanga yanga bayephekela abantwana. Kodwa ke sekuthethe phose umnyaka sowuhambile sibili, amasosha asediniwe. Njalo mbona ngathi baya abangeke bavume kodwa bayachaywa laba abe Russia, ngoba izikhali lezi ezinye abazisebenzisa kathesi zeMelika ziyadlula laphana ziyechaya ngemuva kwalapha amasosha la akhona. Okunjengokuthi angithi command center iyabe ngemuva bona bephambili. Kungenzakala khonoko sebeswela ukuthi bathole ama-supplies lezinto zonke phambili ngale. So ke khonoko kungenza ukuthi benze ukuthi sebediniwe, sebevukela umbuso lo okaPutin. Ngibona ngathi kungaba njalo. Khona sibile eqinisweni impi yakhona kayisaqedakala ukuthi iyenze njani. Nxa ngingahle ngiphendula umbuzo wakho wesibili, ye kuliqiniso sibili ukuthi amabutho la awe Russia asethwele nzima, kawasabona ukuthi enze njani ngaphandle kokuthi benze khona ukuba ngumvukela. Kodwa kukaze kuzwakale impi lokhu yabakhona ama-Russians mayelaba nabantu abangavunyelwayo ukuthi babenze umvukela against the government, ngoba umbuso wakhona iwona lo oqinileyo, the authoritarian kind of rule eyenza ukuthi abantu bahlale bencindezelwe kuphela. Yikho ke engingakwaziyo ukuthi uza kwenza njani yena uPutin khonapho ukuthi aqondise kumbe abuyisele lamasosha endaweni yawo.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya ezombusazwe ekhuluma ke ecingweni eseTexas ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela mhla ziku-1 Nhlangula. Phezu kwaba ubokuza abakulelo lizwe okungekho emthethweni. Ugatsha olubona ngezemfundo luthi luzaqala lamuhla ukuhlolisisa uhlelo lwezemfundo olwekhala lona olusolwa ngabaningi abathi abampofu bazehluleka ukuthola izifundo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibanini njalo kusasa sikhathi sinye.